Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ku Studio 7 ngomgcibelo mhlaka 25 kuLwezi 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Kunanzwe usuku lwe-International Day for the Elimination of Violence Against Women namuhla. Abesifazana beZimbabwe bekhala ngokuthi ziyanda izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabo ngabesilisa ezindlini. Amalunga enhlanganiso yabafundi ezinasu abafunda e-University of Zimbabwe abotshwe izolo amiswe enkantolo namuhla akhululwa ngesibambiso se-bail. Abesifazana abasakhulayo enyakatho yemandebeleni bavikwa beyibo abaligciwane lengculaza kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kusungulwe umkhankaso we 16 days of activism against gender-based violence ekunanzweni kosuku lwe International Day for the Elimination of Violence Against Women namuhla. Abesifazana beZimbabwe bekhala ngokuthi ziyanda izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabo ngabesilisa ezindlini. Umkhankaso we 16 days lo uzaqhutshwa kuze kuyefika mhlaka 10 ngenyanga ezayo, okulusuku lokunanzwa kwamalungelo oluntu olwe Human Rights Day. Unobhala jikelele we-United Nations umnumzana Antonio Guterres kumbiko wakhe wokusungula lumkhankaso ukhuthaze uzulu jikelele ukuthi ebambane ukuze kuqedwe udlakela oluqondiswe kwabesifazana. Sixoxelo lwela amalungelo abomama eZimbabwe unkosazana Magodo Ngamahlangu, yena othi umumo mubi kakhulu eZimbabwe.
We 16 days of activism against gender-based violence is thola sesimene sizimba kakhulukazi ngoba nangu kulomkhuhlane wekhorela ukuthi umkhuhlane wekhorela lo lethe ukuhlukumezeka kakhulu ngoba ukuhlanzeka ezindlini kudinga amanzi, amanzi kawekho. So sikhangela ngokwemthetho, okwemthetho yebo nangu siyabona uhulumende lokho ezama ukuthi kube le mthetho evikelayo. Kodwa le mthetho ngisho futhi ngenhliziyo ebuhlungu kakhulukazi la ngokudana ukuthi yebo kambe ukuthi uhulumende kayekele ukuthi kona obeleke letha ama-policies anga funding anga implementwayo ngani ngoba ayizele ukuba yizele ukuba liphepha nje laphana bese kuthi laba abalutshwane abayinelisayo ukuthi bavale umbe babe lokwafinyelela bawafinyelile bayakholise. Kukanti nxa umthetho sikhuluma ngokuthi ngemthetho efuna ukuvikela efuna uqeda ukudlakela umbe ukudlama ezindlini lokuhlukuluzwa kwabesifazana akumelanga ibe ngefinyelela ngenxa yokuthi ungubani, kumele wonke umuntu nje awufinyelela awuthole. Sikhangela kakhulukazi ukuthi khona singakhuluma sibi polisa ukuthi amapolisa akatholakali lapha atholakala khona kwezinye izigaba nje sikhuluma ngezigaba zemaphandleni ukuthi vele ipolisa ukuze ulithole ipolisa uyabuhambe umango omude kakhulukazi. Njalo ipolisa langkhona yabo ngokumele uhambe ukuthi uyelilanda. Cabanga nje nxa ungumama usuthe wehlelwa ludlakela endlini sokumele wena ube ngosuka futhi edinga ipolisa uhambe about 8 kilometers or 10 kilometers alandelela ipolisa. Sesikhangela kwezindawo uthi usalanda ipolisa emadolobheni uthola ukuthi amapolisa athi malutshwane kumbe kalamota kuya ukuthi ayekuvikela. So imithetho ingaba khona kodwa ukuvikeleka kwabesifazane labahlukumezekayo ezindlini nje i-gender based violence ngoba singakhohlwa khona pho ukuthi wona singaqapheli kakhulu ukuthi ngomama kuphela i-gender ingaba ingenziwa ngomama kubobaba. Udlakela lungaqhutshwa ngomama kubobaba. Udlakela nje ezindlini uphela kwalo. Sibona kwe ngisimo somnotho eZimbabwe luzaba yinto ezeneze ngoba as long as ezomnotho zingazinzanga akulakuhlaliseka nxa abantu belambile.
Sisungula nje umkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama lo, kuyini ongakusho kwabesilisa kuhulumende kumbe lakubagcini bomthetho?
Uhulumende kabona ithulo umlando ukuthi abone ukuthi abantu baphephile, esingathi i-social protection and social security yabantu. Ananzele ukuthi lo section 51 e-constitution ukuthi right to human dignity, wonke umuntu ophilayo lesizotha kumele aphile ngesizotha, kodwa lesizotha sisithole ngenxa yokuthi khona isimo sezomnotho eZimbabwe lezokuhlaliseka kuhle kasikho.
Unkosazana Magodo Ngamahlangu ulwela amalungelo abesifazana. Abafundi be-University of Zimbabwe abathathu abangamalunga enhlanganiso yezinasu ababalisa uComfort Mpofu, u-Allen Marashe loTinashe Gwasa ababotshwe izolo besetheswa icala lokutshengisela ngaphandle komthetho kanye lokubhidliza impahla yabanikazi bamiswe enkantolo kamantshi bakhululwa ngemali yesibambiso ibheyili namuhla. Abafundi laba babotshwe ngemva kokutshengisela besola ukuvinjwa kwabo ukuthi bancintise kukhetho lokudinga inkokheli entsha ye-University of Zimbabwe. Siqoxele siphathamandla sezinasu ekolishini lenasti kobulawayo umnumzana Chris Mfundirwa.
Hayi, impilo yami isikhathi ekubi sibi. Isikhathi ekubi ngoba lokhu kutshengisa ukuthi umsebenzi wethu thina ezamasingane awuthengiswa lapho. Umsebenzi wethu nje siyabe sisenta ama-students kube yiwo afunda endaweni yokukhululeka. Ama-students afunde ama-fees afodeka, ama-students afunde ngelakwesaba. Manje nxa kuyithi esilela leyo nto kuse kuyithi njalo esibotshwayo, ngiyabona ukuthi labo ama-students abekhalele kithi lawo abengasela that freedom la baba lokwesaba ngoba babekhalele ukuthi tingayithengisa bakhulula bese kuthiwa yithi njalo esibotshwayo. Akusiphathe kukusiyo
amalungiselelo okhetho lwe-SRC okuyiso isisusa sokubotshwa kwabantu laba ahamba njani lawo malungiselelo?
Ama-students laba abotshiweyo abangu-8 bangikhona bekumele besimele ezinaso kuma-SRC elections. So okwenzakeleyo ukuthi kube nama-SRC elections amaningi lapha eZimbabwe jikelele, from Nasi, Umat University, Bindira University, Lufane State University. So sikhayela ukuthi kuma-university amaningi izinasi bekuyiyo ewinayo kuma-university lawo. So sikhayele thina sifunthi ku-SRC-ke e-UZ kukhanya i-admin yakhona ibibona ukuthi ingayekelela lezinasi layo izanjani izawina lase-UZ lapho. So ba-treated that basis bawe-disqualifyan ama-students wethu ukuthi bengameli kuma elections lawo ngoba bebebona ukuthi izinasi biwina iZimbabwe yonke izawina njalo lase-UZ lapho.
Ngezinye indlela sebephumile yini, kabasancintisi yini kumbe bayaphambili ngokuncintisa?
Kareti since they've been released on bail, i-UZT released statement sisekekwanisa ukuthi beyeme kuma-SRC elections now. So they are ready, they are able to represent, they are able to stand for ama-elections now.
Umnumzana Chris Fundirwa isiphathamandla sezinasu ekolishini lenasti kobulawayo. Ukukhululwa kwezizalwane zakwele Israel ezilichumilane ezingezinye zezizalwane zakulelo lizwe ezithunjwe liqembu lakwele Palestine ele Hamas akusenzakalanga namuhla njengalokho bekukhangelelwe ngemva kokuba iHamas ithe ifuna ele Israel livumele izimota ezithwele uncedo lokudla ukuthi zingene enyakatho yesihlengeni seGaza Strip. Lokhu kubikwe ngabezindaba abe-Reuters phansi kwesivumelwano esenziwe ngemva kokukhulumisana kwamacele omabili ekhokhelwa yimelika lamanye amazwe. IHamas ibizakhulula izizalwane zase-Israel ezilichumilane kude i-Israel layo ikhulule izibotsha zakwele Palestine Force ezingamachumi amane 39. Kwezemaphandleni ugatsha lukahulumende olubona ngokulwisana legciwane lengculaza i-HIV kanye lomkhuhlane we-AIDS Olwe National AIDS Council of Zimbabwe, luthi esabelweni seMathebeleleni North, abesifazana abasakhulayo, yibo abalenani eliphezulu, labathelelwa leligciwane lula. UNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba.
Abe National AIDS Council of Zimbabwe bathi sebenanzelele ukuthi iHIV ihlasela abesifazane abanengi enyakatho yemandebeleni abaleminyaka esuka kwelichumi lanhlanu 15 kusiya kwengamachumi amathathu lane 34 ikakhulu emaphandleni. Umqondisi walolu gatsha eMathebeleleni North umnumzana Dingane Ncube uthi abesifazana labo abathelelwa igciwane ngabesilisa abadala kakhulu kulabo ababaye ngabe bakhanga ngemali.
New incidents or new cases of HIV ayenzakala ikakhulu emantombazaneni. Beyengeke ngabantu ababele izimali njalo mhlawumbe ekuziphatheni bengasiphathi kahle ikakhulu abantu abanjengabotsekethe.
Kwabesilisa uNcube uthi igcikwane le-HIV libhakhe kakhulu kwabaleminyaka esukela kwengamachumi amathathu lanhlanu 35 kusiya kwangamachumi amahlanu lanhlanu 55.
Singakuthatha ngokutheni yi-age group sebephumule ezikolo abasebesilisa sebezisebenzela sebethola imali sebekwanisa ukuthi bengene kuma-relationship.
Uphenyo olwenziwe ngabeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee ngomnyaka odluleyo luveza ukuba abantu abangaba yisilinganiso sabangamachumi amahlanu lantathu ekhulwini 53% baphila le-HIV esabelweni lesi. Phezu kwegcikane lengculaza umnumzana Innocent Six Ncube ohlangothi lukahulumende olubana ngabesifazana olwe Women Affairs Community Development SMEs Development eWange uthi omama abanengi bayahlukunyezwa ngabesilisa ezimulini i-gender based violence.
Ifime yethu ithi unite prevent GBV against women and girls. So the majority of abantu abahlukumezwa kakhulu ngomama lamantombazana behlukumezwa ngobaba nabafana.
Umkhankaso lo uzaqala ukwenziwa mhlaka 27 kusiya ku-30 Lwezi lapho izakhamizi zeKhazungula, Chisuma, Chidobe, Matezi lesikabela ezizafundiswa khona nge-gender-based violence qede zihlolwe igazi. Obona ngenhlelo zokulwisana legcikwane le-HIV kulesi sabelo engwenhlanganiso ezimeleyo eZimbabwe National Network of People Living with HIV, unkosikazi Sithandekile Mlawuzi uthi ngemva kwalokhu izakhamizi eziphila lengculaza zizathi gwaqa eChinotimba Hall zilumathise izibane kukhunjula labo ababulawa legcikwane leli phambilini kombuthano omkhulu oza kwenzela kuleli dolobho kunanzwa usuku lweWorld AIDS Day.
Siyarecognize ukuthi ukuze kunanzelelwe isidingo sokuthi kumele kube nemedication itholakale emuntwini wonke kwaba labantu abafayo, so bonabo basebenziswa esama statistics le-background ukuthi sithi nantu hlupho lukhona abantu bayafa.
Abazaphatheka kulolu hlelo bakhangelelwe ukuloba amabizo ezihlobo zabo ezabulawa ngomkhuhlane we-AIDS qede kwenziwe umthandazo. Mhlaka 1 Mpalakazi inkokheli zezempilakahle kuzwekazi le-Afrika, izizalwane zakuleli kanye lenhlangothi ezehlukeneyo zizathi gwaqa edolobheni le-Victoria Falls ukuzonanza usuku lwe-World AIDS Day. Abaqoqi balumbuthano bathi amabhasi azaphuma asabalale ethwala abantu izigaba ngezigaba. Kuthi imbongi abaculi labo balibazise uzulu kwesinye isandla kuhlolwa igazi ukuze abafunayo bebekwazi isimo sabo sengculaza. Ngimele Studio 7 ngise Victoria Falls ngeNokuthaba Dlamini.
Siyabonga Ntokazi yako Dlamini. Siye kuhlelo lwabesifazana.
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Ntombi Zodwa Khumalo, ukansila ka ward 23 enkulumane kobulawayo, oke waphatha isikhundla sikasodolobho okwesikhatshana ekubandla lesicc.
Kona ngathi kunzinyana kodwa isibindi engasinika sona ukubona ngimutha ngiqala ukungena ukuba ngumkhokheli yomkhansila enginanzelela ukuthi bakhona kwaba bethile kuqala nabo bantu bathola ukuthi babe ngosodolobho nabo bebeqala ukuthi ubaba lomama sobantu abathileyo ukuqathibanini bokwenzeni unkulunkulu nxa bekwenelisile ukuthi beqala bambe lowo msebenzi nami ngizawubamba kube lesisekelo olukhulu kakhulu ngifuna kufunayo sifikelele sithokozelela ukuthi kube lomuntu ongumama obamba sekuthiwa lithiwa ukuthi sivote sasesifimba bathathu ngaba nabo baba ababili naba ngimithi mama wayeningi ngoba sengithola-ke ukuthi amavoti ami nasuka abamaningi yindlela engathola ngayo ukuthi ngibambile esodolobho.
Siyabona ukuthi kube lokhetho olusanda ukwedlula olokukhetha oza kuba ngumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo, lawe ubuncintisile kodwa kwehlula.
Angizibele kumelele lonke ngoba sengazele ukuthi usodolobho wakobulawayo nomuntu wosindisa esibona kule ntingeko enkulu ukuthi imisekeli wakhe yabe ngumuntu owesifazana. Ngokuseleka kwenhle kuba nzima ukuthi sisekelane njengaphoa ngoba umama kwakathethi ama-councillors akhethiweyo amileyo asoba angena ba ama-councillors lalaba abangene ngesilinganiso samavoti ethole ngamathabo nxa sifakene sinu-12. So khonokho bekusenza sibe nesibili sokuthi ngenani lethu sengifisa kwenelisa ukuthi sibanqoba besilisa. Kodwa ngokuseleka kwenhlansa sehlulekile ukuthi ngiyiselane ngokugcekeyo kungabangelwa kweizinto ezinyiwe kakhulu.
Seneso isigaba se-proportional representation ungathini ngaso? Sinika abesifazana ithuba yini kumbe hhayi kuyenza abanye bethi yisikhundla sokuphiwa nje?
Sona senza abesifazana bebe lethuba kusiya ngokuthi lowo oyabe etholile inhlanhla otanzile yena ukubambe ngayiphi indlela. Kwesinye isikhathi sifika sikuthathe njengokuthi laba abasinikileyo silungele zokuthi sizame ukuthi sithembeke sibo kakhulu ezithi sigcwalise izifiso zabo. Khonokho kwenza ukuthi kube kungathi kuyabandezela kakhulu ukukhululeka nokuzimela kwabomama ngoba kuyabe kungathi nawe wenzela umusa ukuthi kuphiwe. So ngaleso sizathu sekufanele ithembeke uhloniphe laba abayibo abakuphephile bakunika lelo thuba. Bese kusehlula ukuthi uzicabangele kube lezinqumo ozithatha ukukhululekisa.
Ungasinika imbali yakho lekusasa yakho ukuthi ukhangelele ukuthi wenzeni ufezeni?
Sebenze kakhulu ukuzama ukuthi ngithuthukise abesifazana amantombazana yabomama kule nhlanganiso ekhulisayo isonga inakekile kakhulu kubala amathuba angathi malutshwana bangazange abanhlanta yokuzuza lokuphuma ezimulini ezizayo engayithungilayo ebrimilazekozisenta from 2001 kuzizihlela isikhathi bengisebenzelayo ngiethana namantombazana nabafana nabanye njalo abasuyelayo ngizisane labadobenile abagogekileyo ukuthi sisungule njalo inhlanganiso emile abantu abagogekileyo bakobulawayo. Ngasengisebenza njalo kuleyo nhlanganiso yobulawa progressive resident association ngingumsekeli kwephelimana. Yikho kwangiphathisa kakhulu ukuthi ngenelise ukuthi ngikhangele ubulawayo wonke ujikelele. Sangana nabakhokheli bonke abakhona ngobulawayo kwangisondeza kakhulu ukusebenzisana nomansipala lokuncedisa omama ukubafundisa ngezingwalo lezihlekelo zedolobho lakobulawayo. Yikho kungibike isibindi esokubana yebo uma ngithungamele iwadi yengukhansila.
Singabona inani labesifazana likhuphuka yini ezikhundleni zokukhokhela lapho emakhansili lakwezinye izigaba?
Hayi, ngibona ngathi sisasibela kakhulu. Manje ukuthi ngiyahlaziya ngikhangela nje inhlanganiso zonke zizathatha isikhathi ukuthi sibona abasifazana sanda ekukhokheleni. Inhlanhla-ke kade siyona leyo indaba e-proportional representation.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Ntombi Zodwa Khumalo, ukhansila ka-ward 23 enkulumane kobulawayo, esixoxelaye oke waphatha isikhundla sikamsekeli kasodolobho, oke waphatha isikhundla sikameya wedolobho lakobulawayo okwesikhatshana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington.
Siyabonga sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
litshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Dande lamhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lomnumzana Difa wajaphi bangodube sihlaziya umthetho omutsha owezokulobola kumbe ezokutshata umthetho lo uthi owesilisa ulalo ilungelo lokungabhadali amalobolo nga efuna ungasitshela ukuthi ubona njani udaba lolu lokubana ijaha liyenelisa ukuthi lihlalele lonkosikazi engakhiphanga amalobolo into enjani le nqa ukhangela isintu sakithi
umthetho lo wabugande mina ngowami umbono ngibona ngathi lapha sebesuke bahamba kakhulu bafinyelela lapho okungafanelanga khona ukuthi ngabe bayebathatha isinqumo esifana nalezo ngoba lokho ngibona ngathi kufanele ukuthi bahlukanise isintu sethu bangathathi isintu basihlanganise lepolitiki ngoba nxa bethatha isintu besihlanganisa lepolitiki noma ngithi besithatha isintu basifake ngendlela sebefuna ukuthi basifake ngakhona kuzadiliza izinto eziningi ngoba ukulobolana kwabantu noma ngithi ukuthathana kwabantu kuyikwakha isizwe njalo kwenza isizwe sibe lesizoda
manje nxa kungalandelwa umthetho nalo othi haya kusocala ukungabhadali amalobolo ubona ngani kungaba njani ezindlini lapha ikakhulu nxa sikhangela ukubana abanye bathi bona balandela isiko okwenza ukuthi kungabi le ngxaki emizini lapha ngenxa ukuthi umuntu yabe ebhadela amalobolo ungasitshela ukuthi ngamafitshane ukubona njani wena lokho
ukubhadala amalobolo babugande kuyisintu sethu njalo kuyisintu sethu kunjalo kuyiyona ndlela ehlanganisa umkhwenyana la kwabozala ukwenza ukuthi noma kuyabe kukhona ezinye izinto ezabe senzakala phakathi kwemdeni noma kumkhwenyana noma kwabozala umkhwenyana la ayenelise ukuthi aphatheke kulezo zinto kungela lapha angabaza khona ngoba esazi ukuthi ubuhlobo bakhe laba kwabozala ubuyakhile baphelela bonke ingakho kuqhakathekile njalo ukubhadala amalobolo kuyindlela yokuthi umuzi wabantwana wakheke njalo abantwana kube khona into ebagoqelayo ebenza ukuthi bagoqeke njalo bahloniphe ngoba besazi ukuthi into le iyahlanganyela abadala kodwa umntwana nxa ukuthi engabe ehamba isiyahlala kuphela engazange walotsholwa laloba kungaze kuvele uhlupho bani akukho lula ukuthi usungaya kwabakwenu zala ukuthi uyeza uthi uyekhuluma ukuthi mhlambe bakusize ngodubo oyabe usuhlanela lo emzini wakho ngoba kuzabe sengathi bayakuza ukuthi kanti wena uyabe ungubani njoba uyabungaziwa kodwa ke nxa ukuthi usaziwa imfanelo zakho zenzile zonke kuba lula ukuthi umntwana nxa ungabe ukhona ongahambi kahle bamhlalise phansi baligoqe njengabantwana balakhe ngendlela enhle so lokala ukwenza ukuthi impilo ibe enhle labantwana bakhule begoqekile bendawonye ukwenzela ukuthi le future yabantwana babantwana labo ibe ngegoqekileyo abakhulela ngaphansi komama munye lo baba munye
lo ke bekungumnumzana Difa wajaphi bangodube ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale
siyabonga Chrisa kuhlelo abaculi bethu namuhla sihamba lomculi werumba uIshmael Ndlovu ongumkhokheli weqembu elidabukayo lupane eleslender and unity boys bona abethule idlalade elitsha namuhla elilesihloko esithi ubunyama lokukhanya akuhlangani uNdlovu usihlephunele ingoma ekuleli dlalade elesihloko esithi isikhohlakali sendoda
Post-piki, promote a matota, yeah. Oh, matota. Say, boda, jano futi king. Mbile na boda, te wey, tava chiyo makaya, mchove se msidi ya. Yeah, mbunde kambe, pulule mfana. Yeah, yeah. Ah. Umina nizubo, sungu, mbaba, wabantaba, nivandu. Wagamba, wakoseka, yu, baba.
Salibonani balaleli, salibonani balandeli. Ngithe ngizoyethula i-single track kukanti i-album elisha elishisayo liyabuya. Ntambama leyo selitholakala abantu bakithi. Kungakho ngithi leli qembu engihamba ngalo Slender and Unity Boys elupane amagontena amade komnyambambeni. Yikho lapho okukhulele khona ikhehlaloneli elizwa likhuluma kule ndawo.
Isikhathi sonke lesi sakhumuzi wethu bambukhohlwa mina. Isikhathi sonke lesi sakhumuzi wethu bambukhohlwa mina.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Sitholakala ku 067 919 2329, 067 919 2329. Yeah, la ku YouTube channel abantu bakithi ngiyatholakala ngo Slender and Unity Boys. So iyo indlela elingasixhasa ngakhona kumbe ngithi indlela elingasisupporta ngakhona, ukuthi ama cap, jacket, t-shirt ayatholakala. Kuthi ama USB iyathola ngo-R120. Kuthi i-memory card iyatholakala ngo-R70. Kuthi i-CD liyatholakala ngo-R60.
Ubachiyela waphamazi yabalandeli.
Ngihlale ethembeni bantu bakithi ngazo zonke izikhathi. Mhlaka 25 November bantu bakithi siyethula i-CD elitsha lithi ubunyama lokukhanya kuhlangana. Likhokhelwe yiyo le i-single track.
Insizwa yaselupane u-Ishmael Ndlovu ehamba leqembu lakhe le-Slender and Unity Boys. Sibehlabela-ke kamnandi besigqibela uhlelo. Sikhangele impumela yemidlalo ye-Castlelager Premier Soccer League. Yada Stars 2, Dynamos 1, Black Rhinos 1, Simba Bora 0, FC Platinum 2, Shesham 1, ZP Kariba 3, Cranbourne 0, Bulawayo Chiefs 2, Manica Diamonds 2, Greenfield 2, Triangle United 1. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungami lenkomo kololokwana kwamatukandula muyizele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. We'll be right back.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.